Disi chitimo swela zvakanaka.
Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 17 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu bazavunyelwa yini ukukampeyina ngalesi sikhathi sama by elections onanawa.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa.
Mina nyanqoba sibili, akula umuntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba. Ngaze kubuye ubani, ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi.
Silengqopho lomela isigaba seSouth Atlantic leParliament engwebandla leMPCT umnumzana Peter Moyo othi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMPCT.
Abe yingana ungana soze kube lama election ungani baza kwenza ijeni ukhakhesi sebeboni labezana ukuthi kalabantu umuntu ozi ofuna nje ukuzenzela umathanda.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuhluthunelwa ibizo lalo ngeleMDCT, kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngodaba lwebizo lebandla. Inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama by elections, alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azaphatheka kulolu khetho. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umthetho wama by elections uthi kumele avikwe kumba be proclaimed within 90 days. Izanu PF ikwenze ngabomo ke ukuthi inike amanye amabandla ithube elincane ukuthi nominations ihlala mhla ka 26 then ukhetho lungo March. Ikithi sibone ukuthi akula sikhathi sokukampeyina, njalo ba announce lolu khetho bono Emerson Mnangagwa. Abasitshela ukuthi bathini ngama COVID restrictions, abantu baza vunyelwa yini ukukampeyina ngalesi sikhathi sama by elections onanawa. Bathule ngakho, benzela ukuthi amabandla njengathi bewahlukumeza bewabopha. Kanti ngakweni icele izekhi kuzofika namhlanje, kudala sifuna ivoters roll ukusukisela umnyaka ophelileyo kwaze kwaba kathesi, ithi ayikho ivoters roll leyi. So kuyasibonisa ukuthi onala ama by elections lawa vele aseregiwe. So ke inkulumo yami ithi akula ndlela esizagqugquzela ngayo abalandeli bethu ukuthi bavotele liphi ibandla, ngoba sehlukene nge-ideology. Siyakwazi sikufunayo thina, labo laba ababhilivu ukuthi bayakwazi abakwenzayo, abenze ngendlela abakubona ngayo.
Manje ukungaphatheki kukhetho kwenu, ukhetho lwama-by elections, kuyakhomba na ukuba langokhetho luka-2023 alisoze lingene kulo?
Babu Gande, ukungaphatheki kwethu kathesi ngicabanga ukuthi izizathu sizifakile. Ngo-2023 kuningi okwenziwa libandla lethu okukhomba ukuthi we are not an electioneering political party, kodwa sibibandla belikhathalela ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuzilwela, siba empower ngamalungelo abo. Ngoba okokuqala sinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe kumbe ngithaba komthwakazi amalungelo awo kahlonitshwe eZimbabwe, njalo ukuthi bavotelani abakwazi. So thina kathesi busy aboda nje besemakhaya for amalanga ngu4 edlulileyo kubonkayi labolupani sihamba sifundisa abadala ngokuqakatheka kwecause esihamba ngayo self determination eyokuzikhulula siphuma elizweni leZimbabwe sizimela sodwa.
Manje nxa kuyikuthi liyangena kukhetho lomnyaka ka-2023 kuyini elikwenzayo ukuze likhuthaze amalunga enu ukuthi abhalise ukuvota?
Thina sithi nxa sitshela abantu njalo sizichaza kahle ukuthi singobani, sithi si-revolutionary party. Esikwenzayo kathesi kufundisa abantu bakithi. Okokuqala sinanzelela ukuthi ema-Tweeledee nasemigezi abantu abaningi basebekhalela indaba yokuvota, besithi kudala bevotelwa ZANU-PF, kudala bevotelwa MTC, akula nguquko abayitholayo ngokuvotela la mabandla. So ke abaningi bebesenza lokhana ukuthiwa i-voter apathy ngesilungu, kumbe bengabhalisi ukuvota. Njalo sithe sihamba ezabelweni ngo-27, 28, 29 December besise Plumtree kubo Bulilima, kanti kumalanga la adlulileyo besikubonkayi labolupani. Sananzelela ukuthi abantu bakithi abala ma-birth certificate abalazithupha okubenza bengayenelisi ukurejista ukuvota. So ke thina sisabhizi kathesi sincedisa abantu bakithi. Uzakhumbula ukuthi abantu bakithi okunye okwabenza bengatholi incwadi zokuzalwa sebeze bengabantu abadala indaba yombhuqazo owegugurawundi. So ke thina sisakhangela esingakuthi ngesilungu yi-primal problem eyenza abantu bakithi babe affected ngokuthi why bengarejista ukuvota. Kanti njalo uzananzelela lokuthi izekhi isithe yona yona abantu bema-Tweeledee abarejistanga ukuvota, kusitsho ukuthi ku-delimitation process yabo bazanciphisa ama-seats asema-Tweeledee North. Konke lokhu kuyinto nje esididayo futhi esithi thina sisafundisa abantu bakithi ukuthi kabarejista ukuvota ngamanamba, ngoba ukuthemba ukuthi abantu bakithi barejistile ukuvota, thina njengebandla singenzanga yethu homework, sabachumayeza sababonisa lokuthi kuqakatheka kangakanani.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote
Unela isigaba seSalbaton eHarare edalela iParliamente engwebandla leMDCT. Umnumzana Peter Moyo uthi lesi sigaba siyabuyela kubandla leMDCT. Sixoxe naye ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, mina sengalungisela sibili, ngiyamelele ama-elections anytime. Come 2023 ngiyabe ngikhona, ngisebenzile kuli constituency kakhulu, akula muntu ongakwazi lokho engikwenzayo. So ngizinikela ebantwini ukuthi abantu bazazikhethela lokho abafuna ukukwenza. Kodwa ke uyabe ufuna ukuncintisana nami, sibili akini ngoba kusasetshenzwa sibili.
Manje njengoba isigaba seHarare sikhanya sihlala sithathwa iMDC Alliance, ubona kuzahamba njani? Uyanqoba yini kukhetho lolo luzayo?
Mina nyanqoba sibili, akula muntu ongakwaziyo ukuthi kona nyanqoba. Ngaze kubuye ubani lapha kuvele bayakwazi, umuntu wonke akwazi impela ukuthi kona asoze angcinte ngitsho la kanye. So into abayaziyo leyo, sengazi amanye ama constituencies ukuthi kona kuya kunjani. Kodwa kimi ngapha hayi yangama okova, ngoba ngisebenzile sibili okuzwayo, abantu bayabona engikwenzayo la kathesi lokho ngisebenza. Ikubona ngazama ukuthi kona ngingaxotshwa, ngoba ukuxotshwa lokho yabungela plan yokuthi abantu uzabayezelani. So nxa ungela plan yayeza zonke izinto ezizuthi kona uxotshwe eParliamente, abantu kufuze babe balimuke bengabovotela abantu abaphonga ukuthi uyahamba eParliamente namhla usuxotshiwe. Abanye since MDC fonyo sebexotshwe kathathu, kuyini khonokho? Umuntu kufuze aqede itemu yakhe, ufuze ube ne-tactic yokuya ukuphila kona ngale eParliamente usebenzela abantu. Akona ukuthi kuvotele ukuxotshwa kuphela, votwa labanye abakuvotele uxotshwe, bakuvotele uxotshwe. So abantu bona labo asibafuni.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare edalela eParliamente engwebandla leMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC Alliance lithi alisoze livume ukuthunyelwa ibizo lalo ngele MDCT. Kodwa lizalalela abalandeli balo ukuthi bathi kuthiweni ngebizo lebandla. Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance usithumele umlayezo kamakhalekhukhwini echasisa ngalolu daba.
Umonzora ujoyine iparty le ngo-2006 evela kwi-United UNC elidwa ngubaba uZorewa. Ngakho yalalungelo lokufika sedeclare ukuthi yena lebandla lakhe yilo lilemvumo. Lokho kwenziwa kuphela ngujaji oze kuzwa leli cala akhona ukubisa amacala amadala angahambelani laleli icala. Into yokuqala mahlaba ezulu ukuthi i-composite agreement eyafoma MDC Alliance ithungamelwa ngubaba uThwangirai ya-expire khona phana umama uDr. Khupe esenza i-congress yakhe. Saphinda thinabe MDC Alliance senza i-congress yethu ngo-2017 eGweru. Njalo ngayibala kuhle ya-expire ngo-2018 after elections. Umonzora sokukhanya ngani ngumuntu ongasaziyo osethwele nzima ngoba abafowabo lama masters akhe izanupiyefu simlahle ngaphansi kwe simjikele ngaphansi kwebhasi abeyengana ungani asoze kube lama election ungani baza kwenza iGNU khathe sebebonile abezana ukuthi kala bantu umuntu ofuna nje ukuzenzela umathanda. Sibona ngani ulama tendencies lama characteristics of being an opportunity umuntu ophonga usengezithi ulama characteristics afan athi khombisa umuntu ongani traitor esingathi kudala kuthiwa ngochombo oselout. Njalo sesibona ungani uphambene ngoba kasakwazi into eyenzayo ithe xotsha abantu ephalamenti ama MPs ethu ama councillor wathi ubaxotshela ukuthi sebemukile ku MDCT bayakwakha ku MDC Alliance. Incwadi zonke baxotshwele ukuthi sebejoyine i-rivalry party ekuthiwa i-MDC Alliance. Yikho ke khathesi sephinda esidla amahlanzwa akhe sesithi ibizo lelo ngelakhe. Wabaxotshelani njengoba i-MDCT le-MDC Alliance esithi siyafanana. Mahlaba ezulu thina labantu beZimbabwe kakhulu esihamba labo ku-MDC Alliance asoze sitshelwe mhlahlandlela ngumonzora ngoba umonzora ubuye izolo ku-MDCT. Mahlaba ezulu asithandi ukuthi thina sicabane lamanye ama-opposition parties. Injongo yethu yikukhupha iZANU-PF esihlalweni constitutionally. Yikho ke ubona sesihamba sikhuluma labantu sisithi citizen conventions for change. Khathesi sesizimisele ukuthi konke okubi okwenziwa iZANU siyakufaka ebantwini. La uNkamonzora sebemhlanzile yikho libona nje abasapota umama uKhupe sebesala ukuthi babe ngamakhandidethi ngoba kuyayangisa. Ngalokho mahlaba ezulu thina sizasebenzisa ibizo esilitshelwa ngabantu i-executive ye-MDC ayilamandla. Thina sizalalela abantu njalo ibizo lokuthi MDC Alliance ngelethu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkomo. Asambeni.
Inani lababulawa ngumkhuhlane weCovid-19 lababanjwa igciwane leCoronavirus liqhubeka lisehla. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19 kumanani awethulwe izolo. Leli linani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanani ensuku ezisanda kwedlula lapho lolu gatsha beselusethula amanani abantu abadlula amachumi amathathu ababulewe yi-COVID-19. ababanjwe igciwane le-coronavirus bandikhulu lamachumi amane lane 144 kumanani awethulwe izolo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezi News Hoax lilodaba lokuthi omela isigaba se-Norton edalele iphalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uthi ibandla leZANU-PF kumele lichiyane lomkhuba wokuthi bonke abalembono echiyana leyabanye bayizitha. Umliswa waxotshwa kubandla leZANU-PF esitheswa amacala ambalwa. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe isiphathamandla sezokhetho ebandleni umnumzana Dickson Zora ngoba wayenza ubundilimbane ekudindeni amaphepha okuvota kukhetho lwezigaba ngomgqibelo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela njalo ntungamile inkomo kini lonke ma-Afrika amahle. Kodwa ama-Afrika amanje sebheda njengalo nyaka le bantu bagidinga isikhali lelisizwele sokusikhala ngamaphemithi. Into iyavela kule nyaka le nje kwase sibona sinesemasegoli sokukubi shem, sokukubi. Angazi umbuni umnanga kwanguye obathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona siyengena edesertini yakhe. Bani kuthiwa ngumuntu olengumuntu ocabangayo, bani kuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika. Baniyazama ukuthi abantu evula amarigeshini evuleni bengavutheleli amapulazi wonke. Phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba nikubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani. Ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangawuyala ngonqono sidumelane siwele phansi. Ngena kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento.
Salomonake bakithi sekhaya eZimbabwe, salomonani lonke balandeli baStudio 7 linjani. Ngiyalibingelela kakhulwini. Siyabonga kakhulu umhlelo zenu zonke ehlala esinikeza zona. Siyazilalela kakhulwini ngokunamandla. Kodwa namhlanje ngengahleka kakhulwini, ngizengahleka impela ngazadabuka imbanje. Imbanje zami zaze zababuhlungu ngokuhleka. Ngizozugawula ekhuluma ugawula ezithi ethi hayi iqiniso ugovernment fuze efakele abantu imali. Ngeqiniso lela hayi nawe gawula uzowakhuluma into enhle lawe. Njengomuntu mfela lawe gawulwa. Hayi wabona ungahlala ukhuluma njalo gawula lawe usupport abantu isikhalo zosabantu nothi uhlalo ubagenisa abantu abasolayo inhlupho zokuthi abaphathwa kahle abasebenzi bayasebenzi but abaholi lutho. Hayi namhlanje hayi la ngiwuthala uhlombe ubabagawula hlala ofakaza la iqiniso ukuthi hayi abantu abafike ufakela imali nethi ubuhlala siba opposite labanye kungani lawa sisebenzi sikagovernment kulawa usebenzi ukhulumende. Hayi ngiyabonga benithe nami idlule isimo umbiko wami nami ukuthi hayi ugawula uzowakho umuntu ezwakalayo namhlanje mpela la ukuthi hayi igovernment fuze ifakele abantu imali ngoba mpela ngizoholisa umuntu i-$5 uyathenga ni $5 into zenzidula kangaka. Hayi ngiyabonga ngiyabonga kanpela umnyaso seduze badala lanto liyavota bogogo lingakhohlwa phela ukusayina kwena uxa uthi ubhalwa njani bogogo khona ngapha emaguswini khona ngapho emathebeleni north lingakhohlwa uxa ubhalwa njani zamanti phela lifa uxa ungcwele ngafika ufa uxa lophusha isquare phumela lengaphandle fundani phela nokubhala kahle bogogo. Ngiyabonga
Studio 7 linjani basakazi bami, ngajabule amali ngabala le voice yami. Ngicela ukuhambisa umlayeza kuma-South Africa lapho. Sebabona apha kuma-social media bahlanganisa sibili. Bayadoyidoya, bayahlabela, yeZimbabwe, 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 yeZimbabwe. Kathi-ke kathi abazwanga ukuthi siphiwe umnyaka oyi-1 yegovernment yini. Ngabasekele siqedisele umnyaka sizihambele mani, hawu. Bonani thina kathi kanti kuthiwe sizohamba vele ngo 31 zika December 2022. So bajaheni bangabona abahlale phansi uhulumende ayenza kwenza. Hawu, kanti bobona andina lati sisafela khonapha yini. Maybe inxe singaqale enye impilo ezweni lethu. Ezweni lethu elihle lapha phela leli lizwe lihle nje ngomningi uthi kule misebenzi kuphela. Kodwa ngokudlova lifile. Kodwa udlova lo sebesidithi sikwenzayo thina. Sizabuchisa yalichiya lokudlova bani. Nodwa into ngifutshela yona kuphela ukuthi babe kwathi ubukhosi ngamazolo. Kusasa yibo siyaba sibabiza ngama South Africa. Asa ubukhosi ngamazolo. Mangala nje wonke amakampani la ngama foreign. Sizabuchiya madoda sicela lisixolele nje sisebenza lo mnyaka. Kanti into enye lenye le notice. Ngike sihambe sichize imali zethu lapho wasesiliyakhela amazweni sesilinotisile ecala sikumbuluza. Sikhathele ngani madoda? Sikhathele ubizwa ngamabizo. So lithola lani majida, no problem.
Linjani balaleli be-Studio 7 labasakazi bethu, okhuluma ngu-Memory Mberengwa. Ngicela ukuthi ngibuze izalo nezeMberengwa West ukuthi bathini ngo-MP wethu ongakasenzeli lutho for the past 15-20 years sisimvotela. So ngicela ukuthi siye silukhangele udaba lolu bakithi bantu beMberengwa West sike sivuke lathi kulabantu abatsha banjeabomagida abangasinceda ukuthi bevuse isigaba sethu. Udoram kasincedi ngalutho, imigwaqo ifile, into yonke vele i-upside down. Then yena uthi imoto yakhe ayikwanisi ukuthi ifike ngapha ngenxa yokuthi imigwaqo ifile. So umlandu kabani uthi ekwenze konke lokho? So ngicela ukuthi bakithi bantu bakithi sibuye sivuza amehlo sidinga abantu abangasinceda ukuthi sivotele abantu esazi ukuthi bazasinceda kusasa.
Sanibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela kubasakazi abasilethela indaba eziliqiniso lendaba eziyizo. Emnye lami igama ngu-Adolf Shaba. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo yile ndaba ye-MDCT labo-Douglas Monzora. Laba bathi bona bazongena ku-election kwe-MDC Alliance. Othi njalo igama le-MDC Alliance ngelakhe, i-MDC ngeyakhe. Amboni ukuthi lo muntu ikhanda lakhe lisebenza kahle. Izani simsebenzise ngisho le ngqondo zakhe, amboni zisasebenza kahle. Ngoba lwana umuntu wavele wafika i-MDC ikhona. Ngokwazi kwami lwana umuntu wajoyina i-MDC ngo-2006. Usebuya esebenzisa nje into engayazi. Sikumbe imithetho ayiphiwa izano ngoba ethola abantu abanje ngavune esenjamisa owashman ncibo tento ayibidi bevele bekhona ku-MDC but kuye ikhulume ethi lonke leli gama uphiwa amandla angazi ukuthi la mandla bamupha wona anganayo kodwa mina ngokwazi kwami sengalisebenzisa lelo gama abantu bezimbabwe ababona isiphukuphuku bokuthi sebengaze behluleka ukwazi umuntu i-leadership abayifunayo njalo ngilethemba lokuthi unesenjamisa le team yakhe owashman Otenda ibiti David Coulthard banayo indlela yokumelana nalo satane lo ngusatane ugqobo lwakhe straight
sanibona ngesikhathi esiwenini tsgodinit la abantu bakithi asingeke ngazo laphana kohotho bethi thina abantu bakomthokazi sinobandlulula sebabandlulule thi azange sahamba zayobulala abantu beshoni ngegugrawon azange sahamba zayodiliza amathuna eshoninisifike
linjani balaleli bakaStudio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi osithandekile uChris Gandhi odongamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedis hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbele izindaba ezingathathi ihlangothi iy'ndaba zeqiniso iy'ndaba ezingasekela ihlangothi sibili hhayi siyazizwa izindaba siyawenzelwa amabandla akhankasa akhankasa amabandla hhayi namhlanje ngizothanda ukuphawula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikhafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugurawonde ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona ilokhu isafuna nalezimbabwe into yabe ifuna kudala sezibezikhathi ukuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu uma isahamba ngesitathi sensane esiyisesalimazi sabantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi sivoteleni umthwakazi wayeliqembu engimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumelizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu funa ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le-oyili
sanibonani basakazi be-Studio 7 yini sakaza njengoba zinjalo mina ngumbanda moyo komnyama esigabeni ugama kwama village ward 9 kulima west plant ya indaba engizwa la ku studio 7 indaba emkholo wezisebenzi zikahulumende umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba uma bengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kumaticha amaticha abengasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa sokubulala intuthuko ebantwaneni ngoba la bantu kuyafana nje bonke lamapholisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika namuhla likhefu lokunanza kwayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. wabulawa ngomnyaka ka-1968. Leli kefu lidlalwa ilizwe leMelika liphakathi kwezi likangqwaqwane iSnow okwenza abantu abaningi bengavakatshelani njengenhlala yenza. Kolunye udaba ukudla lokhu kuswelakala kwezinye izitolo ngapha kweleMelika ngenxa yokusilela kwamachayeli okubikwa behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okukhanya lokhu kusilela ikudla okuvela emapulazini okufana lamatamatisi, imbhida lezithelo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu. Yena othi edolobheni leSeattle lapho ahlala khona izitolo lokhu zigcwele ukudla.
Sakubona Mr. Gandhi. Umbuzo wokuthi bakhona yini abantu abalokhu besaficwa ligciwane le-COVID-19. Sizwa kuthiwa bakhona abantu abagulayo abagcwalayo esibhedlela kodwa bese kusiba lokuthi bathi bona khona ngaphe Seattle special indawo lesihlala kiyo thina khona abantu abaningi abagulayo kuthiwa ngabangahlatshwanga abatholakayo labe lomkhuhlane bayabe bevele akade bevele sebehlatshiwe kumbe sebefike baze bafika lokuthi bahlatshiwe lezane ezimbili le-booster bayanelisa ukulithola igciwane kodwa ayisibo abantu abahamba ezibhedlela. Kuthiwa abantu abagcwalayo ezibhedlela lezi nsuku angizwa kuthiwa izibhedlela zigcwele ngike ngabona udokotela bememezela lapha ku-TV ngabantu abangazange bahlatshwe. Igciwane leli likhanya aliyindawo liba lowo liphenduka lisiza hayi njengasemsebenzini wami nalokhu ngaqalisa ukusebenzela ngikhaya kusuka ngo-March last year ngo-2020 lokhu ngaqala khonapho igciwane lifika lokungisebenzela khala kathe sokutshengisa ukuthi igciwane lokhu elikhona
sesike sabona kwezinye indigaba singasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo kunjani khona ngapho
hathi indaba yesitolo Mr. Gandhi mina ngizwela ngapi ezindabeni lapha esithenga khona thina besingakaziboni isitolo ezilamashelf angekhoyo njalo ngasizange sidinge lutho sivele sijayele ukuluthenga salithola lungekho konke nje ukudla esikudingayo kukhona lokuthi ungahamba ezindaweni ezinjengabo Costco abangama wholesale baloku begcwele njengendlela ababevele begcwele ngayo thina ngapha ugcwele lawa ama supermarket othwa ngo Safeway labo Albertson ngeke ngafika khona nje izolo ngithole konke engikudingayo ukukhona anzange ngiswele lutho engikunanzeleleyo kuphela mina yuthi izinto sezikhwelile ungananzelela ukuthi ispecial into enjengenyama ibeef khwelile sibilika kakhulu ukuthi isitshela thina abathanda inyama ukuthi hayi dlanini kancinyane inyama sikhwelile enginto enginanzeleleyo ethengwa ngabantu sonke ekhwelileyo luchago lamaqanda kodwa ukudla bekukhona sibilisa hayi kugcwele ama-shelf abelezinto zangikhona zikhona ngingazi ngxinye kulamanye ama-states lapho okungabe kusehlula khona khona ukuthi ukudla kufike but thina lapha ayudla kukhona sibi.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ube khuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seSeattle ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lanxa lingasoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections alisoze likhuthaze abalandeli balo ukuthi bavotele amalunga amanye amabandla azabe encintisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.